Nkateko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakobulawayo umanjinela Mercy Ncube emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibi lokuthi abantu bakwabulawayo kabalamanzi kungenxa yezizathu ezithize, ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani demu ngohulumende, njalo lo mumo womkhathi, njalo lamakhethi kuyasidanisa. Kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlangano besiphuma kuwo ngezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza, njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabi lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi amadami ethu aselamanzi amalutshwane, kungakho-ke sokumele sivale amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivule ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yikuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagesi kwesinye isikhathi, ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated izese yayisitshela ukuthi ilizwe liselamagesi siriduse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagesi abe sesilela.
Unkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%. Lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensiza. Aphancema kudala woma, umzingwane lakusasa ungezwa nje kuthiwa sekumile, sokomile, akusela lutho emzingwane, kusele nje ingcosana. So yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo.
Okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni, ikhansili isivalela uZulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hatshi. Abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakobulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.